abantu bayatshela ukuthi nxa bengangenanga kumafendi zezanu-PF akula muntu ozazuza ukudla njengokuba kunendlala endala. Njalo phezu kwakho konke khonokho, ubukhokheli bomdabu labo boke bathutha bohamba bebukhokheli bezanu-PF buyibo obutshayisa abantu iziyogani. So-ke abantu ngenxa yalokho kwake kwenzakala kubo-08 ngale befakelwe omani konde ngoba babesethisela ukuthi nxa engangenanga kulabalandelayo emuva kwangakhona. Abantu abagcine bangasahlaliseki ukuthi mhlawumbe engenye sebezaba netela ongani inkonde besibili. Yikho okukhona okwenzakala esigabeni lapha mayelana lezompolitiki.
Abosiko okhulume ngabo zinduna ngosobhuku ngabalisa ngobani?
Kwaba khona induna sibili. Lamanye amasabhuku labo bayakwenza khona lokhu. Yibo abantu ababehamba labezamukhefu besethisela abantu ngakhonokho.
Babe bethusela besithini Dube?
Babatshela ukuthi khona ngemva kwabo laba abangabhalisanga amasendizi abo kulaba buyayo ngemuva abazaza babona. So-ke abantu bese becabanga lokho okwenzakalayo ngoba kwabe kwabakhona okunjalo bagcina bebathumela abafana be-youth owakuthiwa ngomani koni sebehlukuluza abantu ezigabeni la.
Akula yini inhlanganiso eziphathisa ngokudla kumbe wena njengokansila akukho inhlanganiso okhulumisana lazo?
Inhlanganiso zikhona sibile ukukhulumisana lazo. Okwalesi sikhathi labo bathi khona akula abangathi bethisa ngakho ngoba labo kumamelela ukuthi baze bakhulume ngohulumende ukuthi hayi seningancedisa abantu ngoba besilako sibili bagcine besiminyanga yona lepelile uMatshi.